sesilethulela uhlelo oluqhakathekileyo olumayelana lokwenzakala eZimbabwe kulandela ukungenela kwezombusazwe okwenziwe libutho. Lichona njani olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 18 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bengasukumi basekele ibandla lezombusazwe, kumele basukume besekele abantu beZimbabwe bonke jikelele.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene ezitaladeni eHarare lakobulawayo lamhla zitshengisela zifola zilubhekise emzini kamongameli Mugabe zisithi kasuke esihlalweni ngemva kokumiswa umsebenzi ngabebutho.
So thina njengabantu ase New York labantu abase-DC lalo yonke indawo nje jikelele e-America sifuna ukuba senze into efanayo, sime laba bantu, sime laba bantu abasekhaya.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene ezitaladeni eHarare lakobulawayo lamhlanje zitshengisela zisithi umongameli Mugabe kumele ayehle esihlalweni kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. Ukutshengisela lokhu okuhlanganise uZulu weZimbabwe jikelele kuqoqwe inhlanganiso yabalwela impi yenkululeko eZimbabwe Liberation War Veterans Association. Emadolobheni womabili kuyanyakazela sikhuluma nje imihlobo etshiyeneyo egoqela abensundu, abamhlophe, kungakhathalekile njalo ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla lezombusazwe. EHarare abantu bebetshengisela begijima ezitaladeni behanqe imota zebutho belijabulela ngokukhipha uhulumende kaMugabe embusweni. Bebehlabela njalo ingoma ezigoqela eyesishona ethi ndisu takakuyisa dichakuvisa watengesa nyika kumaChina bobu. NgesiNdebele lokhu kutsho ukuthi Mugabe yithi esakufaka embusweni sesiza kukhupha uthengise ilizwe emaChineni. Kobulawayo lakho bekufana abantu bethwele amabhakane acothoza umongameli lombuso wakhe. Behlabela njalo lengoma ezitshiyeneyo ezigoqela edumileyo evame ukuhlatshelwa ngabahlabeleli beqembu leHighlanders ethi yona into oyenzayo siyayizonda. Abatshengiselayo laba bafole balubhekisa emzini kamongameli Mugabe iState House. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Kholwani Nyathi.
Mina ngimkhulu kakhulu eZimbabwe. Abantu baphume ngobuningi babo bagcwele imigwaqo. Bayathiseka ukuthi bemathe betshela umongameli uPresident Robert Mugabe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi yaphuma. Inani labantu endibone edolobheni eHarare angaze ngubone lokhu ngaba ku-journalism. Nxa ukuthi umongameli Mugabe laye ubukele uyazibona ukuthi isikhathi sesifikile sokufanele ihambe. Abantu bayathiseka kakhulu.
Bekuthiwa ubesala ukusuka embusweni umbona evuma yini alubana bethe bamtshengisa wabona ku-television lapho wabona ukuthi abantu baphume ngobuningi njani?
Ubongabeli Mugabe ubebukele lokho okwenzakala namthetha edolobheni nithengubesale sithi olabantu abantu bamvotela ukuthi ngumongameli zinto abantu abakashithi kasuki. Inani labantu elisembathweni namhla lenani elisezimbabwe ground ayifield itshengisela ukuthi ngasafunakali lafuna ehambe njenganamuhla nje.
Esikhathini esiningi siyazi ukuthi amasotsha ngabantu abesatshwayo kakhulu ngoZulu, kodwa lamhlanje sibonile abanye bebegade izimota zamasotsha bethatha imipikitsha bebajabulela kobulawayo, kanti kona sibone abantu beqabuza imibhobho. Ungathini ngalokho?
Sinamazela isitole iqalisa ngasithathu amasotsha ebezama azo zothi indlela ukuthi ungaqhande ukuthi ungakhalithi bathiya ikhulu lapha o sithi umangaleli ngokwemthethweni. Ngakho bazamile sibili ukuthi bezisondeze kakhulu ebantwini and kukhanya lokhu kwenzakale ngokuthi ngathi okokuqala wananzelela abasemadolobheni amapholisa awaasigathweni amasosha abantu sebewabona njengabantu ababuye nemfululeko ababakhulileyo ekudubekeni adule phasi abo. So akumangalisi ukubona abantu lamasosha bethabelana bejabulelana abantu behamba bebambe imbhobho ethelwe ngamasosha bengasabizulu.
Alo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba ubekhuluma ecingweni lestudio 7 eseHarare. Sikhuluma nje owayengumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa nguye obesethula amazwi akhe phambi kwabantu ababuthene phambi kwe-State House. Umnumzana Chinamasa uthi yena uMgabe kumele asuke esikhundleni njalo umkakhe uGrace kumele acutshungulwe ngoba elamacala amaningi. Omunye njalo wethule amazwi akhe nguNobhala Jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Kunjalo nje inkulungwane zezakhamizi zakobulawayo zingene ezidaladeni ziqolotsha zijabula ngobuningi njengalokho okwenziwa ngelanga lokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Abelungu, amandiya, amashona, amandebele, abantwana kunye labagogekileyo bebehlangene ekutshengiseleni kwakobulawayo. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ngendlela yokutshengisa usekelo lwabakakubutho abathi bangenele ukulungisisa ingxabangxoza ekubandla lezanu-PF lelizwe lonke jikelele. Lokubonisa isadakhi kanye lomongameli welizwe uMgabe ukuthi uZulu akasamfuni esihlalweni sombuso. Exoxa le-Studio 7, umqondisi wenhlanganiso ezimele yodwa eHarbour Cook Trust njalo eyisikhulumi se-Crisis Coalition in Zimbabwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi namhla abantu bafuna umbuso omutsha leZimbabwe entsha. Evumelana lo Nkomo umnumzana Innocent Gore engumhlali wakobulawayo uthe ukutshengisela lokhu bakwenza bebambene lebutho leZimbabwe eliqale ukutshela umongameli ukuthi sokumele achiye ukubusa njalo bafuna ukuthi umanyano lwe Sadik luchie abantu beZimbabwe bezilungisele uhlupho lwabo. Umnumzana Sicelo Moyo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi sebediniwe ngombuso kaMgabe.
Asikaze sikwenze lokhu kodwa ngendlela esihambane ngayo lamhlanje wonke umuntu ehamba sibili ematsha njengoba kade sabantu sekhangele e-State House. Yinto enhle kakhulu le, yinto ebukekayo. Kufanele sibambane simkhuphele umuntu osesihluphile uMgabe.
Amapholisa abakade eme emgwaqweni edolobheni lakobulawayo agijime abuyela emahofisini awo kwathi amasosha abesemgwaqweni abevumela uZulu ukuthi athinte impobho yawo njalo iqabuje. Lesi yisehlakalo esingakaze sibonakale elizweni leZimbabwe solekhe kwaba lozibuse ngo-1980. Imele iStudio 7 yikobulawayo ingubathabile Masuku.
Okunjalo nje ibutho libikwa lilokhu liqhubekela phambili ngokuthungatha iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezicatshangelwa ukuthi zikucele le-G40 kanye lezifihla izigidi lezigidi zamadola eMelika ezindlini zawo. Ibutho libikwa lidinga umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko kanye lendodana yakhe uSiqokoqela. Abanye abadingwa ngamapolisi ngamasosha bagoqela umnumzana Walter Mzembi, umnumzana Obet Mpofu, losomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Jivayo. Abasezandleni zebutho bagoqela umnumzana Khutsai Jibhanga, Ignatius Chombo, Paul Chimetsa, Gideon Gono labanye. I-Studio 7 ayenelisanga ukuthola ubufakazi bokuthi ngempela laba bayadingwa babotshiwe kumbe hatshi. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza igqwetha njalo elilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela ukuthi kusemthethweni na ukuthi ibutho libophe kumbe lithonise uZulu.
Emthethweni amasosha kabo kubantu ahlala kumabhakathi yenza umsebenzi wawo bebona ukuthi ilizwe livive ileyile. Amasosha alakho ukuthi engenele endaweni ezamasivilians nxa kungathiwa sokuthiwa sokudiklarethwa yi-state of emergency. So weZimbabwe state of emergency which is edikleyiweyo njalo amasosha nxa engayenzelethwa yikhu ukuthi sebethethe umbuso ngamandla lokho akukho emthethweni akukho ku-constitution kusho ukuthi into yonke eyenzakalayo nxa amasosha kungathiwa aseyenzethwa yikhu yakhona kuyalandela ukuthi hayi into zonke ezenzakalayo kuyabe kungasekho emthethweni okwenzakalayo kumbe kathethe abantu kumbe bayenzeni abantu ngoba khona ukuthatha umbuso ngamandla ngodlakela kumbe sithi uyothatha bengalandeli iziqondiso zesisekelo sombuso kutho ukuthi wonke abakwenzayo kuyabe kungasekho emthethweni. So nxa abathethe abantu babavalela akukho emthethweni ngoba asikho ku-state of emergency eZimbabwe nxa kuyukuthi yikhu abayenzileyo even bona besithi hey so khu ikhu yona layo ayikho emthethweni.
Kodwa kuyisimo seneso se-state of emergency kuyukuthi bababophile baya kuphi umthethwandaba njalo bayenelisa yini ukuthi bamelwe ngamagqwetha.
Problem yesethu of emergency ukuthi izinto ziyabe zingamanga kuhle ukuya emthethwandaba sometimes kuyabe kungahambeki vele ukuthi kungahambi emthethwandaba generally yona i-army ile mthetho eyenzayo ethiwa i-martial law ngoba amasosha wona phela alabachushisi alaba abantu ababonozo ezomthetho alamagqwetha konke kule system yamasosha abasebenza yona kodwa kathesiavelaka ukuthi sikhulume ngendaba ze-martial law landani okwakhathi esivele abesizilaselwa isikhathi ngoba vele afika sifike esibangeni sonethu umthetho wamasosha yiwabusayo vele eZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Lizwe Jamela igqwetha njalo elilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Zvichitevera kupindira kwakaita mauto mumafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange ichiwedzera nguva dzatichange tichikupai nhau zuva nezuva. Tichange tichikupai nhau kutanga na 6 a.m. tozokupai dzimwe na 2 p.m. tichipedzisira nenhau dzedu dza 7 p.m. dzamajaira. Munoti wana pa 909
isikhathi so esingasavumi uba siqhubeke sisonke belilalele uhlelo oluqhakathekileyo oluphathelane lomumo okhona okwamanje eZimbabwe ngemva kokungenela kwezombusazwe okwenziwe ngamabutho. Sizwile ke okwenzakalayo sikhuluma nje endaweni ezitheneyo ikakhulu kobulawayo lasendaweni ezifana laseHarare lapho abantu abafole khona balubhekisa esigodlweni sikamongameli iState House. Siyaqhubeka kathesi nje siqeda lona lolu hlelo sixoxa ngalona lolu daba. Igama nguChris Gande, lilale sidibaneni njalo kathesi.